Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibongeke uThandono Kawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakweleNgilandi u-Elizabeth II kuthiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elake le-South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa, finally, this is human. Finally, the city is unfair. Then the Zanbeva is here. Then the Zanbeva is here. That's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo.
Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo babakhona ephalamenti kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakweleNgilandi uElizabeth II kuthiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minemine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamachumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eliBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lomnumzana Difa wajabhe bhangodube siqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu ngoba njengoba sisazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo. Ingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland behanjiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa-ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantamba maye lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Ingakho ke okwakathesi ke isimo akukakabile lokunengi okusathengisela ngaphandle nje kolokuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubeka njalo. Le mlayezo akukabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafana ukuthi kwenziwe noma njani, abantu basalindile.
Manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la masinyane sibili kakhulu ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgilandi kusanda ukuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusase lezinto eziningi kakhulu esadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqodwe njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi kugcine sokungena umoya kusetshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ungani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngumunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza, noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza, bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso, kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo, bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo, itshengisela ingilozi, nqabe kubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kaSatani. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abamnyama, ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo uSatane kungumuntu omnyama. Njalo into esezayibona indlela umuntu lwana ingilozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona, indlela esezabona labo John Floyd, labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa, bebulawa ngendlela ezifana nayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pango Dube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usecele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Afrika ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lweZANU-PF. Ugeina Kumede weStudio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga eseZimbabwe, ngenxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans aseSouth Africa, and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba yaseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiye South Africa is not a foreign policy issue eSouth Africa, but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana, and thina njengohulumende obuyayo seek an understanding with the African National Congress, local men of South Africa, kubana sibonisana ukuthi how do we get a soft landing, thina silungise indaba zethu domestically, and South Africa must help us ukupusha envelope yama reforms, ngenxa yokubana abantu basuke eZimbabwe bese South Africa as political and economic refugees. So kufanele ukubana sincedisane ukubana silungise ke inkinga South Africa fanele ukubana sizincede thina njengamaZimbabweans. How do we help ourselves? Siyazinceda nxa kulama reforms kwenze ukhetho lube lukhetho olusemthethweni, njabe kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarekomenda i-SADC and African Union. So i-South Africa kufanele izwisise ukubana akufanelanga i-treaty ZANU-PF njengeZANU-PF yakudala. Le iZANU-PF evukela ama-citizen abo, iZANU-PF etshontsha ama-vote, that's why our people are flocking into South Africa. So kufanele i-South Africa isincedise ukubana si-resolve the domestic political dispute eselizweni, ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe ukubana siyakhile izwe lethu labo. They will be able to then have the stability on their economy to be resolved in the migration between the two countries.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 engasekeli hlangothi, uGainer Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga le Central Committee yebandla le ZANU-PF. UChuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla le CCC.
Kwesinye isikhathi yiko lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uChamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe leSouth Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe, yinto emangalisayo kukakhulukazi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisi. Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi iconstitution. Bekhona labo baba khona eParliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Behluleka ukwenza ngesiphithiphithi ngoba asiyo into elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto okuthiwa yiprocess ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala lakathesi. Siyabona imithetho ilokhu ilungiswa i-alignwa lezinto ezifuze zibe khona, kwenzakala nsuku zonke edale lephalamende lapho abalabameli khona ngale labo njengebandla le-TPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indaba lezi zilungisiswe, hhashi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesiNgisi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khonokwana. Abasebenzise amalunga abo asephalamende ukuthi kona into lezi zilungiswe. Njalo khonokwana wakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonye into ethiwa yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona phana kufakwa imibono, kukhulunyiswane, kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke, sisonke sindawonye.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee ebandla lezano PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila eBulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla eBulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Ukunqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla esiwafakileyo sisebenza, singena ebantwini baseBulilima, sihambisa umbiko kaPresident Nelson Chamisa lwebandla le-TCC, abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi batshintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu, njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu ayasebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo, njalo abantu bayasizwisisa, njalo bafisa ukuthi ibandla le-TCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo eBulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba, okusho ukuthi okungakusebenza eBulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi, sangena ebadaleni, sabonisana labo ngendlela ibandla le-CWC elifisa ukuthi likhokhele ngayo ikakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusa ikakhulu leZANU-PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama-weaknesses amaningi, sasesithanda ukuthi sigxile kakhulu lapho abalama-weaknesses khona. Yiwo kwenza ukuthi ekugcineni siphume nama-councillors amabili ezigabeni ezintathu baba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angazi ngibone iziphofu ezingu 31 kumbe ezingu 34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu 34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusacha u-half 12 kuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu eyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-police station ibanikeza abantu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU-PF yananzelela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi-command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha, which is after half 12 imoto le yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi babayenza kanjalo laseNswazi. Babenza futhi i-command voting naleyo ukuthi abantu besike bethi bona ababoni kumbe abakwanisi ukubhala. Yindlela iZANU-PF esiyenza ngakhona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuni ukuthi bavotele.
Alo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma, isiphathamandla sebandla le-CCC ebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa lamhlanje eHarare International Conference Center, lapho okukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezitshiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lephalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba namhlanje, lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngidingele umbuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana leZANU, iZANU-PF leyi abakhokheli bayo bonke inkani zabazifundi eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe, laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya, ingani zenu zifunda kanjani, ikusasa lazo limi njani, landi nabazali elilandelayo, ifuture abantu benu ikuphi, lilandelana lesizwe esivulala ikusasa yalo, abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe elingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo, izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo Mnangagwa, yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa ngani, balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukela amagwapha mpela, sizinukela amakhwapho ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena, ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe, kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena, but wena ulandela wena, uhambe ulandele impondo zakhe lapho ehambe zisetsha khona, lapho kulodonga, lapho kulamatshe, lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli, bona abantwana bayadla ezizweni lapho funda khona.
Sanibonani basakazi nani balaleli be-Studio 7, ngufeli qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekani ejabhiwa elibhani. Ngithi balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7, lokhu okwezanu ukuthi iZANU maseya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala, futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile iyale ithi yona into ayiyenzanga, kuyiyo iyenzile iZANU, kuyiyo ekufumile iZANU lokho okudushayo abantu. Phela iZANU akusikho futhi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje. Ividi ibulele abantu nge-ground, yama ngozwano iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu, abantu bebebulawa ngama-districts. Kuyiyo iZANU eyayibulele abantu, akusinto yokuqala le. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-CCC badlulazisengwa, bona bafuna ukuphuma Zimbabwe. Manje Zimbabwe baba uzophuma ngalipi, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini wabonakala ebantwini ukuthi wena ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobe lokhu khuluma ukuthi uhlele ekoneni kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kathi lana kumele ngiyeze kanje or la kumele ngingenele kulama elections ukuze nami ngiphume lapha eZimbabwe ngiphume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye imile ngaphandle kwesibaya kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi ithi yile enenkomo ezisikazi phakathi esibayeni. Le mile ekhonya esigangeni sehlathini baba ayilalu ayengeke ize ibe namathokazi, izozikhunyela nje izihambelene ey'nkazi lezi eziphandle le esigangeni.
Salibonani, salibonani basakazi baba Studio 7 nabalaleli bonke. Awu madoda, sesiloke senda amameseji ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lathi imbono yethu ikibalwe, ifundwe emoyeni. Ye okhuluma yonkomo ongibuya elupane esigabeni sasekana loba ejabhiwa. Umbono wami uthi wona aluba kuyenzeka abantu bavotele i-CCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa sivotele i-CCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU-PF, sikhuphe iZANU-PF embusweni. Sesidubekile ngeZANU-PF embusweni, kutshaywa abantu, kubulawa abantu, kubotshwa abantu angendlela ongekuyazi lokuthi kwenzakalani. Abantu bayadubeka elizweni ngenxa yeZANU-PF. So siyacela hloko zami ukuthi ngabe abantu siyezwana, sibambaneni, ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina singabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota, sivotele i-CCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU-PF. Nxa abantu be-MRP bethi bona ilokhu zini i-CCC ngeke ivuse loba ingaziwine, ngeke ivuse, bona ilizwe bengaliquma yini, bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyukuthi i-CCC ingehluleka ukubusa, bona iba bangakwanisi ukuquma ilizwe yini. Bangadohisi abantu be-CCC, badohisa nje abantu. Bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini nxa kuyukuthi uChamisa engawina, engeke avuse ewinile njalo. Bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini, badohisa nje abantu kuphela, ukudohisa abantu. Bona ba-right pressure group banika nje pressure kuphela, kunanto abazoyenza libandla lakithi impela emathibuleland, but nge-strategy sabo siphansi kakhulu. Akulanto abangayenza, akulanto abazoyenza. Nanka ama-by-elections ayenziwa abakhona, waye bengangeneli ama-by-elections, singaze sizothiwa labo bangeneli ama-by-elections. Kabangeneli ama-by-elections, kabayenzini, akulanto abayenzayo. Abafuni ukuba yi-president ukuthi bavotele beba ngama-president, bafuna ukuqumilizwa. Bengaliquma yini? Bona kumele bazibuze khonokho ukuthi nxa bethu uChamisa engazawini engekabuse, bona bangaliquma yini lizwe. So umbono wami engilawo nje kuphela ukuthi bangadukisi abantu nje kuphela, bahambe sihambeni ngobuningi bethu siyobhalisa. Sivoteleni i-CCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu kuthona sibumba amabandla amaningi ningi, lokhu akusisizi ngalutho. Lokhu abantu sebedubeka yinto engeke yaba yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu, akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa abelokhu esithi ye lapha lalapha. Sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla esilibona ukuthi leli bandla lile power, sisekele lona kuphela, sizame ukuthi sikhuphe izandla. Iyo mbono wami engilawo. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7 balaleli lani esincedisayo ukuthi sikwanise ukufaka imbono lapha. Siyalibingelela, siyabonga njalo ngokusethendabezini. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini, ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwe isifuni, siyazi ukuthi into engekhoyo vele le, into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena, into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela lezi ezingekhoyo. Umbuso weZANU-PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU-PF wathi waturayit usiba rayitinga vele uvota wangikhona mbona kungalancedo. Ngakuyami vele mna ngicabanga loku ungavoti mbe kwento into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti, uvotelani vele ngathi idliwe iZANU-PF ekhona iyangena ngenkanelo kuze kunembusweni. So hhayi, sikwanisa sivoteleni umqondisi moya emr RIP into the public, but I think any was not here and one of the representing anti.
Yes, Studio 7, Dinjani Basaras, I see as is in the Kulova Valo, Kulmeting Friday, Bongo, Test Jasawas, but here Studio 7, Ivalis is trip to see. I Studio 7, Sloka in the library, say it's a Studio 7, a keeper and Jehovah's in Jalo, a trip to see Zan, MRP, work in Jamabas on Busas, a good Studio 7, a wizard, a Kulumanji, Kankasa, Kumaji, who of his eye. He
Studio 7 ni yakhuluma lapha yimu pilot impofu ngembuzi yokuthindaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we social welfare kwenzeni kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathi kwesigaba lapha kwindaba kuyenza ukuthi wenze ningabasizi bencediswe bencediswana nawezindawo ezilomphakathi wakhithi engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na mimfuku kubuza kona lokho.
Siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi u-Elizabeth wesibili ubhubhe izolo. UBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBrithani leMelika. Silokhe sokudaba olufanayo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani.
Ninonke umuntu bemthanda, bonke abantu balusizi siyakhala, ube ngumama ohloniphekayo othanda umuntu. Lamhlanje isizwe seBrithani silahlekele lathi silahlekele simthande ukwini wonke umuntu uyamthanda sibili.
Kahle kahle kuyini abantu abakade bekuhabitha ngaye uQueen Elizabeth?
UQueen ube ngumuntu ohloniphekayo othanda abantu, umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke, obehlonipha abantu, athanda abantu, athandele uNkulunkulu. Yikho abantu kade bemthanda uQueen, ube ngumuntu ohloniphekayo.
AbeZimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini, njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi?
Yebo, AbeZimbabwe siyawulandela umndeni. Mina njenjena ngaze ngahamba ngaye esikoleni ngafika, silisizi silahlekele. Unjena ukuthi abantu bathini osoza thatha isikhundla uCharles Ngwenya osechonile sokusekwa uCharles Ngwenya. Kumbe abantu bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uCharles Ngwenya okathe oseyinkosi osethente isikhundla sikanini.
Lo-ke ngunkosazana Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Hayi, siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje lisikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhothama kwendlovukazi yakweLengilandi u-Elizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho. ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwaloku by-elections ebulilima sokuliphe umdladla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa phakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.